Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNtulikazi 2021 muGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bethuswa yikumemetheka komkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe. Okulele abafika phose amathumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe.
Sibe kudala kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo sezizoziningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ukukhanyakala sibaningi still sibutheni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube nokuthula kwele South Africa.
Kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala e-South Africa, ngoba umnotho sobona ubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kuthi ukuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona.
Kodwa kulabanye abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu.
Okunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbani, yena ezi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba uMnangagwa.
Bayakhala abazi owaye ngumsakazi we-Studio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha kwele Zimbabwe.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic.
Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi obulawayo bathi bethuswa yikukhuphuka kwenani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 laba uthapha emphakathini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abafika phose amachumi ayisithupha i-58 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abedlula inkulungwane ezintathu i-3110 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi kusiyaphela usuku lwayizolo isabelo sakobulawayo sibe labantu abangaphezu kwamakhulu amathathu i-358 abatholakale belegcikwane le-COVID-19. Sokulabantu abaningi abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane kobulawayo lakwezinye indawo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezi nsuku kuhlatshwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 ngelanga. Kodwa abezempilakahle abazimeleyo bathi ngamanga aluhlaza tshoko la, ngoba baningi abangatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Shiyeli Nyoni ohlala enkulumane kobulawayo uthi kuyethusa ukwenzakala elizweni.
Lowo mkhuhlane we-COVID-19 langendlela abantu asebephela ngakhona, angazi kumbe kungabe kudalwa kakhulu ngomqando, but ngendlela embona abantu begcwele ngayo, sibe sigcwele ngayo ikliniki sevaccina, hayi kuyahlukumeza kakhulu ukuthi kanti kwenzakalani abantu saphela kangaka.
Unkosikazi Siza Lobuhle Nhliziyo obekudwendo lokuhlaba ijekiseni yenkulumane ekliniki uthi abantu lokhe bebuthana nxa besenza okuthiyeneyo.
Ukukhwela kwama-cases e-COVID-19 siwakhangele, kodwa sibe kudana kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo sezizoziningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ukukhanyakala sibaningi still sibuthene one ndawo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi ukukhuphuka kwenani labalomkhuhlane we-COVID-19 kudalwa yikuthi abantu abalandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende.
Cabanga ukuthi abantu abalandeli iziqondiso ze-COVID yikho ilokhu ikhwela kangaka. Ingabe kuthiwa abantu bayalandela? Ngabe kuthiwa amakhesi ayehla? Ngoba ama-mask we-sanitize, observe i-social distance.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Sizwile imbiko yokuthi kuthiwa kulamanye amaklinikhi aphele ama-vaccine masinyane. Lesi sizwa kuvela ezakhamizini noma singasatholanga i-official communication kulabo ababakhangelele la maklinikhi. Mhlawumbe inani esiyabe silikhangelele kuklinikhi lisukela khwela la phezulu. Asephela ke ama-vaccine ngalolo suku. Kodwa kuthiwa ngithi ama-vaccine asephelile, kodwa ngakutsho ukuthi hayi ama vaccine asase khona abantu asambeni siyehlala.
Usikhwica mfundo solwayo ngwenya umqondisi wenhlelo zempilo hospital ukuthaza uZulu ukuba alandele izixwayiso ezethulwa ngabezempila kahle.
Ubhakwa abantu ngesi enani elihlansayo lapha kobulawayo lelizweni nje akumangalisi ngoba besikhuluma kakhulu sixwayisa abantu khathesi nje soluqalisile ukubulala abantu ubhubhane lolu. Yikho siyaxwayisa abantu ukuthi bengazifaki engozini, kumele balandele lokhu esakukhulumayo ukuthi bagqoke ama-face mask, bevale amakhala. Bakithi abantu siyabacela bengahambi besiyayenza iziminye eminye.
Abantu bathi kumele uhulumende ethulele uZulu imbiko ejulileyo ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 omemetheka ngamandla eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohn Hopkins University sithi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula izigidi ezine. Sithi kulabantu abedlula amabhiliyoni amane lengxenye, i-4.5 billion, asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa ukwenzela ukuba abantu bahlalisane kahle ezansi yezwekazi le-Afrika. Umnangagwa owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi ubudlwangudlwangu obenzakala kulelo lizwe buphehla udlakela kwamanye amazwe agoqela eleZimbabwe. I-Reuters News Agency ibika ukuba sokulabantu abafika amajuma ayisikhombisa 70 abafe kule South Africa ngesikhathi kulabatshengisela emigwaqweni abanye betshontsha ezitolo. Kubikwa ukuba sokubothwe abedlula inkulungwane ezintathu 3,000. Ukuze sihlaziye okwethulwe ngumnangagwa sixoxe lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezanu PF othi umnangagwa kuyitshaye ekhaleni.
Njengoba sazi ukuthi omangameli basanda ukusuka eMozambique besazama ukuyakhangela indaba yokuthula futhi eMozambique le engenelwe yisitha, kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala eSouth Africa ngoba umnotho sokubona ukubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kutho ukuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona. And njengoba sazi ukuthi iDurban yona ngokwayo yiyo ele izinto eziningi eziza ngapha kumbe eziyi-invoti zisiya kwezinye indawo, so kuza-affecta into eziningi in terms of intransity yama-goods. And of course nxa ukuthi kungala kuthula komakhelwane akuhlaliseki ngoba kuyasokhalithi very soon siyacalisiswa lama-refugees from South Africa engena eZimbabwe.
Ubona ngani vele kungenzakala khona ukuthi kugcina kulebusika labantu ababaleka kule South Africa bengena kule Zimbabwe?
Nxa kungamemetheka bengekela ukubamba kuhle kuqala ukuthi kungene kwamanye ama-provinces lokoba vele kukhona.
Singathi kungenzakala khonokho kuyahamba njani kule Zimbabwe?
Kuyabe sokusinika i-pressure kodwa-ke kuyabe sokuyinto esikhangelanele le-SADC as a region esofuna ukuthi beyikhangelele, but ngilethemba ukuthi bona ama-leaders a-South Africa bazakuthatha bakulungise ngesikhathi. Njengoba umongameli ecela ukuthi akube lokuthula, akube lokukhulumisana, akube lokuzwisisana into lokhu kubanjwe ngendlela eqondileyo.
Ye, kulabanye abakuchothoza umongameli bathi kade ngakhuluma ngokuthula kule South Africa khona eZimbabwe kungani vele akujayelanga ukuba lokuthula. Ungaphendula sithini khona?
Ngabantu abahlala ngakona kulapho kuliwa khona khona phe Zimbabwe, asikwazi sikubona lapho kuliwa khona indlela esikubona ngakho. Kathesi eSouth Africa sikhangela, nxa ngikhangele mina ngumbono wami, i-civil war isiba khona nxa bengayela ukuyibamba. Kathesi ama-Indians ahamba atshisa imikhukhu yabantu abamnyama, abantu abamnyama la bitshisa indawo zama-Indians. Ama-Indians lapho ahlala khona kule business lapho ahlala khona, so nxa kusitsha kutsha yonke into, sebedubula abantu abamnyama. Abantu abamnyama labo sebegeng against ama-Indians lamakhiwa. So nxa ukhuluma nge-peace come to Zimbabwe.
Ye, so singathi-ke umongameli lapho ubona ngani uyitshaya ekhanda sibili ukuthi kumele kube njalo kule South Africa?
Uyitshaya ekhanda ngoba ukhangele phela ukuthi bakithi e-South Africa silabantu bethu eZimbabwe abakhona khona ngale nabafowethu. Yinemkhesi South Africa leZimbabwe into one. Nxa ukuthi umakhelwane abafo bengazwisisane, kuyadingakala ukuthi kube lo munye odwa hayi bo ake hlale phansi kulungisa into le.
Umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla lezanu PF sixoxe laye ekubulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Siphongolube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Iqiniso vele kufanele kube le-peace lapho kuze amazwe maningi amazwe adependa ku-South Africa but ekunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbani yena ezi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba umnango wakho ngoba siyakwazi ukuthi akula kuthula eZimbabwe ngizwile obaba omunye obukhuluma layo ethi kulokuthula ukuthula phela sikho ukuthi ikuthula kwabantu besesaba ukuthula ukuthi abantu bajabule ubone ukuthi wonke umuntu uhappy abantu beZimbabwe nje ngathi kulokuthula bahappyini ekhaya. I think uba umnango wakho statement siright but the person who is delivering the statement akasisuthisi.
Cha khonapho baba Ngulube cela ucace cha ngesintu sibili.
Hayi nje ukuthi umuntu indle into ayikhulumayo iqondile kakhulu siyayemukela kodwa ukuthi ikhulunywe ngubani phela umuntu othisela ngazaka delivery asithumele inkulumo yomfundisi angathi kufuneka umfundisi asithumele inkulumo eyakhaya ukuzwe sizwe isilela vele sizavele ikhaya kunyeisilela ngoba ikhuluma into emnandi siyathi hayi ikhulunywe isilela lento singazake siyilandele.
Thula kakhulu kolapho
ithi ukuthi njengoba kungala buthule eZimbabwe eZimbabwe siyasazi isimo seZimbabwe ngabe kunje eZimbabwe ngabe yole nto eseSouth Africa yenzakala eZimbabwe angathi ngabe amasotsha asebulela abantu ababulala lapho abantu sebefile inamba yakhona ngithemba izabe imore than 100 ngoba besikunamba besiku 72 but yabona amabhodi zeDurban atholakala but abantu abatholakala befile lapha ngabe benyathelana kustampet akula muntu angiboni ukuthi bayafika ku-3-4 ababulele ngamapolisi kodwa kuseZimbabwe siyakwazi ukuthi amasosha ngaba sebaqedile abantu ngesimo lesi esiyiso.
Umnumzana Siphongolube ngodabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa sixoxe laye eseJohannesburg. Usandra Nyaira intethele izindaba ebinodumo owasebenza emaphephandaba ambalwa kule Zimbabwe nasemsakazweni owe Studio 7 obhubhe ngolwesibili ukhangelelwe ukungcwatshwa ngomgqibelo. Asizweni omunye owafunda lo muyi esikolweni sentethele izindaba SMS Communication eHarare Polytechnic unkosazana Mount Joy Chikura osebenza kule Botswana echazisa ngokuba mazi wakhe uSandra unqopho ayenze lo Prasidis Jeremiah.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993 saphila sonke for sisesikolo sonke eHarare Polytechnic sitrena ukuba ama-journalist and uSandra eklasini sasikuyo sasingu-60 and uSandra ngomunye wabanye sasilaye eklasini njalo omncane in terms of iminyaka and engikukhumbulayo kakhulu uSandra ikuthi umuntu owayele mbeko wayethobekile wayethanda abantu njalo ethanda i-journalism. Sandra wayengumuntu ukuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry and sisuka ePoli she joined Ziyana as a journalist. From there next ngaba kwazi ukuthi sizimotari. From there wajoina i-private sector media and yes uSandra hey was a determined lead and loved journalism.
USandra waba njalo yintathele izindaba yesifazana eyanelisa ukubana athole izicoco emsebenzini waba ngu-political editor emsebenzini wakhe. Kuyini sibisibilo ongathi kwamenza waqansa kangako ngesikhathi esifitshane njengoba usitsho ukuthi enana nawo ayemncane?
Wayefuna ukuba kwazi ukuthi kwenzakalani lokuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ngokubhala kwakhe. Ngathi uSandra engumuntu ongumfazi but wayelenhliziyo eyendoda wayengena lapho kwakungangenwa khona wayekhuluma labantu ababa esasesaba ukukhuluma labo but wayethanda umsebenzi wakhe. Wahamba kutraining yokuba ngintathele izindaba ekwazi into ayayifuna empilweni ukuba abe yintathele izindaba was not by accident yikho ayekufuna empilweni yakhe.
Kazangacine lapho kuphela ukwenza i-diploma in mass communication.
Ngikhumbula ephuma eZimbabwe esiya
e-UK, United Kingdom. Lapha umuntu ethanda ukufunda ekhona ngale e-United Kingdom wayenza i-degree yakhe. Journalist gamanga khona waya e-United States of America and did masters. Kwase kusele ukuthi ayenze i-PhD. And ngalokho engazingo Sandra ukukhuluma laye ukuphila laye uSandra wanjela ukuthi ngizafuna ukuthi ngibhale amabhuku.
Umsebenzi wokwethula wezindaba silahlekele ngempela.
Silahlekele ngempela. Into engingafuna ukucina ngayo ukuthi umuli yakonyayira siyabonga ngokusipha isipho esingusandla. Siyabonga basiboleka umntanabo. Umntanabo wasebenzela iAfrika, wasebenzela umhlaba jikelele.
Lowo bekungunkosazana Mount Joy Jikura, omunye wabafunda loSandra Nyayira intatheli zindaba elodumo ebhubhwe ngolwesibili. Ubexoxa loProphetess Jeremiah weStudio 7 yaseBotswana. Ulandlopu kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama. Namhla sixoxa ngokubhubha kukaSandra Nyayira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo size sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika likhangelelwe ukuba selizaqala ukuthwala ababelincedisa kule Afghanistan libahambisa endaweni ezithiyeneyo ukwenzela ukuba bengabulawa ngamalichacha eTaliban. EleMelika lisanda kususa ibutho lalo kulelo lizwe lisithi impi yomvukela kule Afghanistan izathatha isikhathi eside ukuba iphele. Amalichacha kwele Cameroon afisa ukuqeqebuka elizweni leli kulabo abakhuluma ulimi lweFrench kubikwa ukuba sebengena emphakathini besenza ibutho lakwele Cameroon bethwele imibhobho yohlobo olubizwa ngokuthi ama-AK-94 hathi ama-AK-47. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Emmerson Mnangagwa useswele udlakela olwenzakala kule South Africa esithi ufisa luphele njalo kube lokuthula kulelo lizwe. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZanu PF Politburo izolo ngokubika kwephephandaba leThe Nation. Obona ngobudlelwano baleli bandla lamanye amazwe umnumzana Samuel Mumbekegwi utshele intatheli zindaba ukuba phezu kodaba lweSouth Africa iZanu PF ikhathazekile njalo ngodlame oluzakala kule Eswatini kanye laseMozambique. Udlakela lwaseSouth Africa lona olubikwa solunganeno lubikwa lulakho ukubangela ukusilela kokudla lezinye impahla ezibalulekileyo eZimbabwe. ELeSouth Africa esikhathini esiningi livame ukuba lokuzinza njalo selike laphatheka emizameni yokulungisa ingxaki zeZimbabwe lezamanye amazwe emsamhlubulweni weZansi ye-Afrika. Ukuhlanziya okwenzakala kulelo lizwe lamazwe kaMnangagwa uNtukabelinkomo uxoxe lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Muringayi endawonye lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa onguye osungula ilingxoxo.
Liqiniso ukuthi udlakela olwese-South Africa kumele luphele. Liqiniso lelo siyavumelana lapho, kodwa ke ngisuka ngibe nohlupho uma amagama anje ephuma emlonyeni kaMnangagwa kakhulu ngembali yakhe. Masikhangela indaba zamalungelo aluntu, sikhangela njalo indlela aziphatha ngayo, umuntu oziphathe ngodlakela langodlame isikhathi eside kakhulu. So kuyasimangaza ukuthi indlela aphila ngayo, utshela abanye, ucebisa abanye ukuthi bengaphili ngayo, yikho kusikhathazayo. Njalo i-situation esiyibona e-South Africa iphosifane ne-situation esiyibona ekhaya. Umahluko nje ukuthi udlame lwakhona luphuma kuhulumente kusiya ebantwini, masikhangela eZimbabwe. Ikanti e-South Africa ngabantu ababhikishayo kusuke kube lama-elements awodlame le-criminality. Kodwa-ke uhulumende weZimbabwe uphila ngodlame, into zonke azenzayo uzenza ngamandla langesandla esiqinileyo.
Mnumzana Moringai, ulubona njani lolu daba wena? Hayi bela ngantha o wabo maphosa okhulume iqiniso ngendaba ze Zimbabwe le South Africa. But okunye engibonayo mina ngibona ukuthi iSouth African government ingathiwa iphambanise izizwe njenge vaccination nokuvalela abantu for too long. Sibone lathi lapha eAmerica ukuthi last year abantu baze bavalelwe for lockdown for a long time. Kwaba yireason yabantu ukuthi babe ledlame for the Black Lives Matter, the George Floyd situation. So siyabona ukuthi abantu vele natural we do not like to be incarcerated for too long. Zimbabwe, that's what they practice, but the government here in Zimbabwe.
Baba Maphosa, siyazi ukuthi ele South Africa yilo umaqhuzu emhlubulweni wangezansi yezwekazi. Njalo yilo elihlezi lizama ukulungisisa ingxaki kwamanye amazwe kuboSwaziland ngisho laseZimbabwe. Kodwa kathesi yilo eselibhekane lobunzima bonke lobu. Kambe singathi kulo kulelizwe elilombuso esingathi uzinzile ngempela yini? E-Afrika lapha ikakhulu ezansi kumbe wonke amazwe ayaxeka nje njengalokho esizikubona kule South Africa.
Eqiniseni amazwe singathi wonke awe-Afrika alokuxeka ikakhulu masibheka imibuso yakhona. Isizathu esikhona yikubana indlela esibusana ngakhona, indlela esibusa ngakhona into eyalethwa ngabanye abantu bebhidliza lokho esasikwenza ngesikhathi besiza bezosikolonayiza abelungu befaka le abadidemokrati. Yikho imibuso eminingi ixega kwe-Afrika, ngathi yonke nje iyaxega ngoba sigijimisana lento esingayazi okumele siqale siyifunde siyizwisise. Ngiyibuye nje kwele South Africa, indaba le asonto eyayizolo kumbe iqale namhlanje, into esinesikhathi isiza nje kusenzakala into ezenzakalayo ikakhulu i-functional politics ekade senzakala ebandleni elibusayo. Yikho sokusilethe lapho esesikhona namhlanje, into eleminyaka isenzakala abantu bengananzeleli kodwa i-functionalism ekhona ebandleni elibusayo yiyo edale umonakalo wonke lowo. Ngoba eqinisweni issue le indaba ye-politics aso ndaba ye-economy. I-politics esibanjwe ngendlela ezingayisizo lapha sikwabona besebenzisa i-judiciary ukuthi belungise indaba ama-progress a-political. Babona njalo sebesebenzisa i-security sector ukuthi belungise indaba ye-political. Abayilandi ngonyawo le-politics njengoba kuyi-political problem. So yikho okubangele ingabanoza yonke le esikhona namhlanje. Njalo indlela ukuthi beyethola isombuluko ikuyilanda ngendlela amele beyilande ngakhona, which is political.
Mnumzana Moringai, ilungalungisiswa njani udaba lwe-South Africa lona?
I think umbono wami ngokuthi bakhiphe uMnumzana Zuma etilongweni yena ancedise ukuthi abantu baphole for the meantime and then kube lama-talks ukuthi i-South Africa has to come back to ama-talks ukuthi bona bazincede ngokuba deliberate in terms of ukuncedisana to be peaceful. Siyabona ukuthi ngesikhathi sekudesa laphana ngabo-94, 93 bezama ukuba le-peace in South Africa, kwakulo msindo futhi lo labantu bebulalana and all these other things. But siyabona ukuthi leadership is very important. Ubaba uMandela wayevumelana labantu bakhe be-ANC sometimes disagree labo ukuthi kube le-peace in the country. So ufuna ama-stakeholders. Siyakwazi ukuthi ubaba uZuma ngathiwa kule accusation lapha, but it needs to play out ngendaba engathiwa they are giving him a fair shake and then go from there. Ngoba siyakwazi ukuthi ubaba uZuma has a lot of support.
UMnumzana Tim Moringai ngowe-MDC Alliance eMelika. Ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezaphu uMnumzana Iphithule Maphosa. Bebexoxa noNtuka Benikomo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Ele Melika selifakele izijeziso zonotho uhulumende leziphathamandla zikahulumende ka-Ortega Lomurilo bakwele Nicaragua. Kulandela ukuqonga kwezehlangano zocuku loncindezelo. Abani abafakele izijeziso lezi babalisa amalunga edalele parlamente abakumsebenzi wamabhanga ibutho lendodakazi kaDaniel Ortega kunye noRosario Murillo. Usele inyanga nje ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho eNicaragua ngoLwezi 2021 iziphathamandla zamabandla aphikisayo ezingamachumi amabili lasikhombisa ezibalisa abancintisa ukuba ngomongameli abayisithupha babotshiwe besetheswa amacala angekhoyo awenkohlakalo lomvukela. Laba babalisa uChristiano Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiga, Juan Sebastian Chamorro, Miguel Mora, Lomerdato Mairena, kunye lenkokheli yezifundi zamakolishi nabenhlanganiso ezizimeleyo. Uhulumende lo uqhubeka ehlakameza intatheli zendaba nabenhlanganiso ezizimeleyo abatshengisa insolo kahulumende. Embikweni olotshiweyo umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu uhulumende kaOrtega lo Murillo waveza ukuba uhulumende welemelika ufaka icala umongameli Ortega labenza lolucuku ngoba ababotshiweyo besezandleni zabo. Izijeziso ezafakwayo lezi zifakwe kulandela ucuku lokwehluleka kukahulumende ukuguqula imithetho yokuvota okwakhulunywa inhlanganiso ye-Organization of American States isekela ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngelungelo loluntu olwe-United Nations Human Rights Council. Lanxa ucuku olwenziwa kathesi eNicaragua lusesabeka, ayisiyonto entsha le eyenziwa nguhulumende kaOrtega osesazakala ngocuku lokungalandeli intando kaZulu. Ukutshengisela ngomnyaka ka-2018 kwamiswa ngodlakela olwatshiya abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amabili lanhlanu 325 befile, kwalimala abazinkulungwane ezimbili 2000, kuthi amakhulu lamakhulu abantu babotshwa bengelamacala, abanye banyamalaliswa. Isikhulumeli sogatsha lwezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Ned Price uthi phansi kombuso kamongameli Ortega eleNicaragua liqhubeka lisiba nguhulumende ongathandwa muntu eqhubeka etshiyana lombuso okhululekileyo. Umnumzana Price kubeke sobala ukuthi elemelika lilazo njalo ezinye indlela zokujezisa amalunga kahulumende nalabo abasekela uhulumende lo, njalo kasoze athikaze ukwenza lokho. Mhlazi ku-15 ngoNhlangula amalunga umanyano we-Organization of African States angamachumi amabili lasithupha 26 lokwenza ukhetho olukhululekileyo. Mhlazi ku-22 Nhlangula uhulumende abangamahlanu lasithoba munwemunye 59 baloba umbiko kudalela umanyano we-United Nations Human Rights Council bekhuthaza ukukhululwa kwezibotshwa. Imizamo yenkulumo enziwa ngelemelika ukulungisa sisa udaba lweNicaragua igoqela ukusebenza lomanyano we-OAS, EU lezinye inhlanganiso zomhlaba ukuthi uhulumende kaOrtega loMurillo wekethise ucuku ebantwini baseNicaragua abadinga uhulumende wentando kaZulu, hathi uhulumende kantando kayiphikiswa.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abantu bethiswa yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ubulele abafika phose amachumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa. Kodwa kulabanye abantu abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu. Bayakhala abazi owayengumsakazi we-Studio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha eZimbabwe. Siluphuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.